Kuisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngumvulo mhlaka 16 Zibandlela 2023. UPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
sithi liyeza ilanga elizithutha iZimbabwe izaba free. Wonke umuntu uzaba free. Kodwa ke laba abaphula imthetho izenzo zabo zizabalandela ngisho sebefile.
Abebandla le-Citizens Coalition for Change ababotshiweyo ngomgqibelo abangamashumi amabili lanhlanu 25 bamiswe phambi komthethwandaba kamantshi eHarare namhlanje.
UMartin Luther King was very instrumental in making white civil rights leaders ukuthi labo beme for the cause and labo udaba kwalumela ukungabi into yabantu abamnyama kuphela.
Ngomvulo weviki yesithathu ekazibandlela minyaka yonke eMelika kunanzwa ikhefu losuku lokuzalwa kowayedume ngokulwela amalungelo abensundu umnumzana Martin Luther King Jr. Kukhanyelwa imisebenzi emihle ayenzayo esaphila. Owake wasebenza uhlangothi lwamapholisa asebenza nsitha olwe-CID uJason Muvevi owethe sacala lokubulala abantu abathathu abagugela isiphathamandla samapholisa eWeza esigabeni seMashonaland East ubikwa esebotshiwe ngamapholisa aweMosambiki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abebandla le-Citizens Coalition for Change ababotshiwe ngomgqibelo abangamashumi amabili lanhlanu 25 bamiswe phambi komthethwandaba kamantshi eHarare namhlanje besethe sayicala lokuqhuba umhlangano ongekho emthethweni emzini womeli weBudiriro edalele ePhalamende umnumzana Costa Machingauta. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Phakathi kwababotshiweyo laba kubikwa kulontombazana oleminyaka elitshumi lasikhombisa kanye lamaxhwegu lezalukazi ezimbalwa abaveza ukuba bebehlukunyezwa ngesikhathi bevalelwe eHarare Central Police. Lokhu kuvezwe ligqwetha elimela ababotshiwe laba umnumzana Chris Mike othe bebekhala ngokuncitshwa ukudla kanye lokuthi kubotshwe lokutshaywa kakubi kwegqwetha ebelisiyabasiza umnumzana Kutsai Kadzere ocine esephulwa isandla ngamapholisa. Unkosazana yeUkai Dzuda nguye umantshi kulolu daba, abatshutshisi kungumnumzana Dziva lomnumzana Bofu. Umike uthi ababotshiweyo laba bebesalelwa ukubonana namagqwetha abo. Luphinde lwabuyela njalo emini kudaba lolu lapho igqwetha umnumzana Wilbert Mandinde achasisa ngokubotshwa kwabo.
So the state is opposing bail. The IO is still on the witness stand. The court has adjourned.
Uhulumende uphikisa ukuthi batholise ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibheyili umpholisa ucungula lolu daba. Lokhu esaphawula ubufakazi umthethwandaba oludlulisele phambili lolu daba luzachubeka kusasa ngo-quarter past 11.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Mafa uthi ukubotshwa kwabasekeli be-CCC kuphazamisa umsebenzi webandla leli.
Sithi liyeza ilanga elizithutha iZimbabwe izaba free. Wonke umuntu uzaba free. Kodwa ke laba abaphula imthetho izenzo zabo zizabalandela ngisho sebefile. ngoba le Bible lithi lokho kuhlanyelayo yiko zakuvuna.
Amagqwetha athi ayaphikisa ukubotshwa komntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa befuna akhululwe hatshi kuvalelwa. Abalandeli beTriple C basole kakhulu ukwalelwa kwabo ukungena emthethwandaba kamantshi lapho lelo cala belithoniswa khona. Intatheli zindaba ezisebenza zizimele lazo ziyalelwe ukungena emthethwandaba ekuseni ngesikhathi beqala ukumiswa phambi kwawo, okuyinto esolwe ngamagqwetha wona acine eliphakamisa lolu daba phambi kwamantshi. Bavunyelwa ukungena kuhlandla lemini ngemva kokukhonona kwamagqwetha. Ingane leminyaka elithumi lasikhombisa icine ikhululwa lidale yanikezwa kubabomncane wakhe ekuphindeleni kwalolu daba emthethwandaba emini. Udaba lokucela ukutholiswa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibheli luzaqhubeka kusasa ekuseni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis kama.
Wake wasebenza kuhlangothi lwamapholisa asebenza nsitha olwe-CID uJason Muvevi owethe sayicala lokubulala abantu abathathu abagoqela isiphathamandla samapholisa eWetha esigabeni seMashonaland East ubikwa esebotshiwe ngamapholisa aweMozambique namhlanje ekuseni esengenile kulelo lizwe ebalekela amacala akhe. Umbiko owethulwe ngama polisa uthi uMuvevi ubotshwe esengena kwele Mozambique emngceleni walelo lizwe leZimbabwe. Imifanekiso yamavidiyo aphuma ezinkundleni zokuxhumana abiwa iveza uMuvevi ebotshwa ngentambo ngabe Mozambique. Imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli samapholisa aweZimbabwe Republic Police ZRP Assistant Commissioner Paul Nyati ngalolu daba yehlule njengoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Embikweni munye amapholisa avize njalo amagama abantu abadutshulwe babulawa nguMuvevi ngeviki edluleyo ngolwesihlanu. Laba bantu ngabathi uMnumzana Crispin Mubvana, Kaneru Sine obeleminyaka engamashumi ayisithupha lambili okuzalwa 62, obedabuka emangweni kasobhuku Zinzombe eWetha. Kubezo sibalo Inspector Maxwell Wobe oyenkambeni yamapholisa eWetha kanye lomnumzana Monashe Mujani obeleminyaka engamashumi amabili wasemangweni weMjani khona le eWetha. Kulo umpholisa njalo oyedwa owadutshulwa walimala kakubi uDetective Constable Tendai Mukova. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 wenelise ukuxoxa lowalwa impi yenkululeko uMnumzana Max Mkandla.
Hayi ndoda lokuthiwa ayilipholisa usedingakala lo wabulala abantu umbobulele abantu. Yokuyenza nje umthetho isigilamkhubo nje kuphela. I think ngumthetho osukhona elizweni kathesi. Laba bantu laba abasuka embuthweni PO veteran kumbe okade server nje eku army without those credentials as a veteran kumbe server eku lipholisa ngumkatjeli. Abantu laba dalise isikhathi eside bephetha izikhali. So ukubulala nje umuntu ka kumsiyonto enzima kuye ubona nje kuyinto nje elula isigilamkhubo nje kuphela without any influence yokuthi ebesebenza ngapi kumbe bengapi bebetshelwani ngubani. Ubona isiganye nje kuphela lesesizabanjwa ngumthetho welizwe ngesikhathi esincinyane nje
ngendlela amapholisa eZimbabwe asebenza ngawo. Ubona ngani uzabanjwa yini yena lo umuntu okuthiwa uyadingakala?
Hayi lo ukubanjwa kwakhe kuseduzane ngendlela amapholisa elizwe leli leZimbabwe ababamba ngawo amasele izigebenga izigilamkhuba akula lutshintsho oluza kwenzakala. Uzabanjwa lo muntu lo lanxa engaphumela ngaphandle kwelizwe ecatsha engaphandle kwelizwe kodwa okuqakathekileyo ukuthi nge-crime rate ekhona elizweni langokugijima masinyane kwamapholisa aleli lizwe nge-training yabo nobuqotho babo on such cases ngibona ngazani uzabanjwa njalo kakukho khatshana ukuthi ebanjwe uzabanjwa nje njengamakriminali wonke nje abanjwayo bangabe begqekeze ezindlini kumbe behambe iganyavu kumbe benze ama-robberies ngemibhobho kumbe ngama-car hijackers uzabanjwa njengabantu bonke abangamasela kumbe abayizigilamkhuba elizweni lezimbabwe akula lapha yacatsha khona kuseduze nje ukuthi ebanjwe khatheso
lo ke umnumzana Maxim Kandla owalwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni lapho lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo ngaphambilini kokubotshwa kukaJason Muvevi lolu daba luphume endabeni zethu zekuseni ngo-6. Ngomvulo weviki yesithathu ekazibandlela minyaka yonke eMelika kunanzwa ikhefu losuku lokuzala kwayedume ngokulwela amalungelo abensundu umnomzana Martin Luther King Jr. Kukhangelwa ikakhulu imisebenzi emihle ayenzayo esaphila ikakhulu leyo yokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabamhlophe labensundu okulokhu kungakafezeki kuze kube manje. Kungalolu suku abemelika abazinoka amakhwapha bezama ukulungisisa amaphutha angabe senzakala elizweni ekulondolozweni kwamalungelo oluntu emizameni yokulungisisa lawo maphutha hathi elizweni kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele. Ukuze lolu suku luqale ukunanzwa emelika kwaba ngumcabango olethwa edalela ephalamende ele House of Representatives ngomunye owayelilunga ngemva kokubulawa kuka-Martin Luther King Jr. ngemva kwenkuthazo eyayivela enhlanganisweni zabamela izisebenzi. U-Representative John Converse lo-Senator Edward Brooke yibo abasungula inkulumo yokuthi kubunjwe umthetho wokubeka usuku lokuzalwa elazalwa ngalo u-King ukuthi linanzwe njengekhefu minyaka yonke eMelika. Ukayena kumete saidi ukhulume lomkhi endabambi isizalwane seZimbabwe esesihlala khonapha eMelika ngokunanzwa kwaleli langa.
Ikho namhla we enjoy affirmative action kulama government set aside abantu abamnyama akulalutho olwenziwayo kungela consideration ukuthi kumele le visibility ipopulation yabantu abamnyama.
So ukuqakatheka kwakhe kuka Martin Luther King singathi kugoqela abensundu la besilungu yini kumbe lilanga likuphele liqakatheke ebantwini abamsundu.
Martin Luther King was very instrumental in making white civil rights leaders ukuthi labo beme for the cause and labo udaba kwalumela kwangabi into yabantu abamnyama kuphela.
Laqalisa nini ilanga lona elukunanza lapha kwele Melika ukuthi aphiwe ilanga ikhefu elibizwa ngebizo lika Martin Luther King?
Ukuthi kuthi uMartin Luther King kwenziwa kuthabe iholiday nini angisakhumbuli. Nokuthi ukufika kwami lapha e-America ngifike ngathola ilanga lakhona kulilanga eliqakathekileyo. Ngiyabona kube upresidenti owayifakayo ngiyabona ngu-Reagan ngama-80s angisakhumbuli ukuba ungalungwabanini khonapho kodwa mna lami ngifika lapha ngathola kulilanga elikhulu kusibukela namuhla.
So kulesi khathi linanzwa leli langa singafundani thina njengabantu bokuza lapha abantu abansundu abokuza lapha kwele Melika ku-Martin Luther King umuyi?
Uyazi kuningi sisi uma ukubuza kanjalo ngoba lapha thina esivela khona silokhu sikhala ngakhona ukuthi sinanzwe
I-Civil Rights Act le yaqinisa i-American precept lena yokuthi even the most minor among us counts. Ukuthi ilizwe alingeke lathi lilizwe eliphumelelayo if it doesn't respect or take care of its minorities. And thina ekhaya kunje singabantu esiloke saba legugrawundi kuze kube lanamuhla kulokhu kule izilonda zakhona. Abantu abakwenzayo khonokho abantu abalokhu bekhuluma izinto zodlala. Angazi ukuthi bona na bekhuluma kuthiwa ijustice bebona amazwe evuma bebona inkokheli zisiza phambili zixolisa abakithi labo kumbe isifundiso khona
ebantwini abansundu balapha ubona bele nhlonipho na bayazwisisa na ukubana kutshoni khonoko kwenziwa nguMartin Luther King.
Kakhulu. Kakhulu. Abantu laba ngabantu who went through a lot and who still continue to go through a lot. And thina kuningi esingakufunda sikubone esingakufunda kubo laba abantu. Akubona ungaze uyenje emachurch la uma organization lezikolo uzabona ukuba into enganani even le makhiweni ikakhulu kuma-Christian izikolo nje lama-university uMartin Luther King umuntu omkhulu kakhulu abantu abamnyama yena vele uma kuthiwa kulezinkosi zalapha yibo labo oMartin Luther King.
Lo ke bekungumnumzana Mukhululi Ndabambi oyisizalane eseZimbabwe esesihlala khonapha eMelika. Limuzwe ke ikhuluma ngokunanzwa kwekhefu ele Martin Luther King Jr. Day lokuxakatheka kwalo kungxoxo ayenze logayina kumete Saidi owe Studio 7. AbeZimbabwe abahlala kweLebotswana babika sebezithola bebhekane lohlupho olukhulu lokungatholi imithi ezibhedlela zikahulumende. Uhulumende yena uthi ukusilela lokhu kudalwa yikuphazamiseka ekuthengisweni lokuthengwa kwemithi umhlaba wonke ijikelele. Iyintathela izindaba eyeStudio 7 uMqondisi Dube usilipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweLebotswana.
Umphathintambo obona ngezempilakahle kweLebotswana uDokotela Edwin Dikoloti uthi uhulumende wakhe uyazama ukuthi aqondise lomsebenzi ukuze ubuyele kusimo esasikhona ongaphanjaniswa ukuqhamuka kobhubhani kulo we-COVID-19. Lokhu kuza ngesikhathi nengogoqela abeZimbabwe lithwele nzima ukuthola imithi ezibhedlela zikahulumende kweLebotswana. UDikoloti uthi iLebotswana selithenge imithi esendleleni isuka emazweni atshiyeneyo aphetsheya.
Realizing the dire state of availability of medicines in the country and the challenges with sourcing, my ministry made an appeal.
Ngokunanzelela uhlupho esilalo ukuthi asilamithi sesithintane lamahhofisi ethu akwamanye amazwe ukuthi asiphathise ukuthi singathola ngaphi imithi.
IBotswana ikhala ngokuthi ukusilela kwemithi kudalwa izindlela zokuthenga zaphazaniswa kakhulu yikuqhamuka kwe-COVID-19. Ukuswelakala kwemithi sekulimaze kakhulu inhlangothi zamaqula abafana labokuza kanye labalemkhuhlane engelaphekiyo. Umnumzana Sifa Sithuma wenhlanganiso ye-Diaspora Community eHaberon uthi uma kusiba lokusilela kwemithi abokuze babhekana lobunzima obudlula abanikazi belizwe.
Nga umumo usiya usoma abantu bokuza yibo kaningi ningi ababa sebunzimene ngoba ama options abo malutshwane kathesi nje njoba ukhuluma ngezinto zokusweleka kwemithi sokukubi ngoba abantu abaningi abakithi imisebenzi esetshenzwayo lapha somsebenzi leyana ukuthi umuntu engenelise ukuba le medical aid So kuyabe sokusitsha ukuthi imithi eminingi isitholakala kuma pharmacies, but nxa usiya ngale so kumele uhambe uphethe cash or ule medical aid ezabhadala.
Uthuma uthi iningi labe zimabhalisebenzi imisebenzi ebhadala imali eningi yokuthi bangelelisa ukudinga usizo kundawo zempila kahle ezizimele zodwa.
Kulobunzima obukhulu kakhulu and izinto zona lezi oyakhangela uzibuza ukuthi abantu bakithi bazaphephelaphi nxa umumo osusibanje. Ngoba isintu sithi ma kubhebha ezimanzi kukangakana nezomleyo. So kunzima kubanikazi bendawo pho abokuza ke.
Okunzima kuningi labe Zimbabwe abangenelisi ukufinyelela usizo kwezempila kahle ezizimele zodwa yikuthi lekhaya isimo siyafana. Umnumzana Mkhululi Moyo ohlala eHabron uke wehlelwa ingozi ngenyanga edluleyo uthi uphume esibhedlela engatholanga usizo oluya ngaphi ngenxa yokusilela kwemithi.
Ngikhuluma nje lami into engiyahlangana la nje kade sinjeemalangeni ngoDisemba nje kade ngike ngaba le problem ngangena khona ezibhedlela zikahulumende hayi no usizo kanduthola ya awusela sizo esiluthola ngoba akula mithi eqinisweni ukuthi akula mithi njalo lokho sokuswe sizenza ukuthi thina ikakhulu abantu bokuza njalo sikhangela ukuthi asilazi imali ikakhulu iningi lethu siphephela emazweni angumakhelwane ezibhedlela lapha.
Uthi ezibhedlela bayenelisa ukulobela incwadi yokuthi udinge imithi kwezinye indawo zikahulumente kodwa imithi kayitholakali ukudala ukuthi umuntu agcine esiya ezibhedlela ezizimele zodwa.
Uzazibhoda nje zonke izibhedlela sozithole lupho ekugcineni vele uzafosela ukuthi private and private yangkhona leyo uyabungela imali yakuthi uthenge imithi enelayo. So isimo esibi kakhulu isimo esingekho sihle ikakhulu kwizizalwane zeZimbabwe esazi ukuthi ngapha siphila ngokuncengisa.
Umnumzana Ntokozo Thebe osebenza eHabron laye ukhala isililo esifanayo ngokuswelakala kwemithi.
Ukuswelakala kwemithi kuza sinyathezela kakhulu thina especially eselizweni laseHabron ngobana imizimba le isingehlezi egulayo ngezizathu zokusebenza nzima. So bekulula nxa usiya kuhulumende than ukuya kuprivate. Iprivate indleko zayo zingaphezulu.
Kulokukhathazeka ukuthi abaphila le mikhuhlane engelaphekiyo efana lethukela kanye legciwane lengculaza bangazithola sebekusimo esingasihle ngoba kumele bethole imithi ngesikhathi. Kodwa umphathi Ntambo Dikoloti uthi awukabi le mbiko yabantu ababhubha ngenxa yokuswelakala kwemithi. Uthi angeke bacabangele ukuthi umuntu ubulwe yikuswelakala kwemithi kodwa kumele kube lobufakazi obuvela kudokotela buqinisa isizathu semfa. Ngumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ingcwethi zezempilakahle ezeZimbabwe zikhuthaza uzulu ukubana aqhubeke elondoloza ukuhlanzeka zikhathi zonke ukuze azivikele ekubambeni imikhuhlane yesihudo enjengecholera evame ukuhlasela iningi ngesikhathi sezulu. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ekhuluma lomsakazo weStudio 7 lamhlanje uSkhwixa Mfundo Solwayo Ngwenya ukhuthaze uZulu ukuba ananzelele ukuhlanzeka ngesikhathi sezulu ngoba kuvame ukuba lomkhuhlane wesihudo owecholera ovame ukuba khona ngesikhathi sezulu abantu bengadla kumbe ukunatha amanzi angahlanzekanga.
Umkhuhlane wecholera ngumkhuhlane wesihudo esibi
umuntu asithola nxa edle ukudla kumbe ukunatha amanzi angahlanzekanga. Umkhuhlane lo mubi kakhulu, uyaye ubuye okunzima nxa abantu ngesikhathi sezulu kunje.
Usikhuthamfundo Ngwenya uqhubekele phambili ethi abantu bayaxwayiswa ukugeza izandla lokunatha amanzi ahlanzekileyo zikhathi zonke.
Abantu bayaxwayiswa ukuthi bageze izandla kumbe banathe amanzi asebhoyeliwe ukuze bavikele umkhuhlane wesihudo lesi esibi kangaka.
Ikholera yisihudo esibi njalo silakho ukuthatha umphefumulo womuntu, kutsho usikhuthamfundo Ngwenya.
Isihudo lesi sibi kakhulu, umuntu uyabe huda amanzi kumele agijime kakhulu esibhedlela. Esibhedlela lapha bafika bembone khona bamfake i-drip bamuphe lama-antibiotics. Nxa engalatshwanga umuntu egula isihudo lesi esibi, impilo yakhe ingashabalala.
Inengi elihlaselwa yisihudo sekholera bagijinyiswa yisisu bekhupha ingcekeza engamanzi lamehlo ayawela. Inengi edolobheni lakoBulawayo lihlalele evalweni kulandela ukuhamba kwamanzi lokudubuka kwempompi ezithwala amanzi engcekeza aphuma ezambuzini. Unkosazana Nokuthaba Nyathi uthi ngabe ikhansili iyehlisa amalanga okubavalela amanzi lokulungisa masinya impompi zengcekeza ezidubukayo.
Izulu liyana kulezi nsuku njengoba la manzi la ihamba isikhathi eside, so sisabele ukuthi sabamba ikhorela lamasuweji ngapha yabeduka kangaka koBulawayo. Hayi kunzi, ikhansili kumele ilungisise amaphayiphi since besithi amaphayiphi akhona semadala lawa amasu njalo bereduce lamadate okuhamba kwamanzi, at least ingahamba iday kungcono.
Umqondisi wezempilakahle koBulawayo uDokotela Mafios Siyamuchembu uthi benza konke okusemandleni abo ukuba kungaqhamuki isihudo loba nje sihlasela kwamanye amazwe angomakhelwane.
Ikholera ngumkhuhlane wesihudo obangelwa ligciwane lomhlobo wevirus okuthiwa yi-vibrio cholerae. Isihudo lesi ingcekeza yakhona iyabe ingamanzi anjengamanzi asetshenziswe ukupheka irayisi, so ngesikhiwa kuthiwa i-rice water stew. Ikholera ngumkhuhlane obulalayo masinya.
Udokotela Siyamuchembu uqhubekele phambili ekhuthaza abantu ukuba bengazibona belezibonelo zesihudo bagijimele emakilinika bayethola usizo.
Ukwelatshwa kwawo okuqakathekileyo yikubana umuntu athole amanzi omzimba abe elahlekile ngesihudo. So i-rehydration, rehydration solution ingaba yi-sugar salt water solution or elungisiweyo okuthiwa i-oral rehydration solution nxa umuntu ekwanisa ukunatha. Kodwa nxa engasakwanisi ukunatha kuyamele elatshelwe endaweni okuthiwa i-cholera treatment center okuyabe kulabodokotela manesi ababeyamhlaba khona injection bemfake i-drip ukwenzela ukuthi amanzi lawana ewathole.
Umkhuhlane wesihudo uvele uludubo hatshi koBulawayo kuphela kodwa lakamanye amadolobho elizweni jikelele lasemaphandleni. Isihudo esekholera sabulala abantu abedlula amakhulu amane ngomnyaka ka-2008 kusiya ku-2009, kuthi ababanjwa yilo mkhuhlane babesedlula inkulungwane ezilikhulu 100,000. Ngomnyaka ka-2018 kusiya ku-2019 ikholera yabulala abantu abafika kumachumi phose ayisikhombisa. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk namhlanje sikhangela uhlupho lodlakela lwezombusazwe lokuhlukunyezwa kwabamabandla aphikisayo njengokubotshwa kwabe-CCC okwenziwe ngomgqibelo. Olivalelisayo ngu-Praxidus Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.